Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingayile vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 4 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho lo yedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni izolo lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus. Uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevulile, kuyafanana lokuthi kuvuliwe mba kuvulwanga. Sibona zathi nxa kungavulwa kuvile umkhuhlane lo ukhona kungasincedisa ezimpilweni.
Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo isisole inyathelo likamunicipala elokupha usibalukhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe.
Kodwa esilwa lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho lo yedwa obulewe yi-COVID-19 elizweni izolo lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus. Lokhu kukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha 6,678. Kunjalo nje uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awokuzilibazisa kanye lokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umbiko lo ubikwa wethulwe ngumphathintambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizithamangaliso Ndlovu, yena ogcizelele ukuthi inhlelo ezingaqutshwa zibalisa ezezikebhe, ezokugada indlovu, ezokweqela edongeni ibanji jumping, ezendizamchina zamahelikopter, ezokubuka inyamazana lezinye eziningi-ningi kulandelwa indlela zokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Iningi labantu abasebenza kula mabhizimusi bese belahlekelwe imisebenzi ngoba abanini bawo bengasanelisi ukubabhadala. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda vula ngokusemthethweni ukwekethekelelwa kwezinye indawo ngabaselizweni i-domestic tourism ngesiNgisi ngenyanga edluleyo. Kodwa usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Lawrence Ndiweni utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi lokhu akuncedanga ngoba kwakungelandizamchina lokunye okokuthwala abasuka kwamanye amadolobho.
Besikhangelele ukuthi ivele ngakwavulwa khona phana ministers abuye lo president bezovula amanye ama-lodges, but unfortunately bachiya bekhulumile kuphela ukuthi sokuvuliwe. Into eyayisimangalisile yona le ukuthi baza ukuthi i-domestic tourism sivuliwe, kodwa bengasiphanga ukuthi kuvulwe ama-intercity flights lama-intercity buses. But unfortunate part of it esikwesi ku-expectayo sibili lama-domestic flights ona la akhona kuvulwe lama-border, because nxa kungavulwanga i-border kuyafanala ukuthi vele sikaqalisi. Ngoba if you look at what is happening ku Zambian side, they've started operating, izinto zabo ziyamuva kuhle kuhle, but thina ngapha town is just like a coast town, lo mfulu sizowehla kade siku expecta ukuqhakathekile ukuthi ngoba abantu kapa saphili vele Victoria Falls without tourism
singathi isikhathi sifanele yini ukuthi kuvulwe njengoba sibona ukuthi igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka kungaba ngcono ukuthi kuvulwe yini abantu bephili kumbe kuhlale kuvaliwe
sibona kuqakathekile dadewethu ukuthi kakuvulwe yes umkhuhlane siyawuza uyamemetheka lokho sizwa kukhulunywa ukuthi lapha nalaphana but sesiwukhangela sesibona ukuthi eyi kungangcono siphile lakho lokho kuyinto ngoba kasikwazi okwasiza ingulube ukuthi kuyini singathi sina akuhlale kunjalo kuyize kuphele i-COVID esingayaziyo ukuthi iyaphela nini kodwa sibona zathi kungasincedisa ukuthi nxa i-tourism ingavulwa loba kulalesi simo esomkhuhlane okhona omemetheke umhlaba wonke ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevulile kuyafanana lokuthi sikuvuliwe mba kuvulwanga sibona zathi nxa kungavulwa kuvina umkhuhlane lowo ukhona kungasincedisa ezimpilweni
yona impilo ibisinjani khona ngapho yabantwini abathembe ukuziphilisa ngamabhizimusi awezethekeli ukuthi kuzaletha ububelo yini kungavulwa njalo libona ingani izethekeli zizabuye igcikwane leli lingakapheli du
izethekeli sikhangela ukuthi zingabuya dadewethu inkinga yona le ukuthi ezonga kungavulwanga ama international flights la akulazithekeli ezingabuya i-domestic tourism yethu esilayo asiboni ukuthi ingasinceda ngani ngoba iyabibisa yona le ibhondi engasisindawo amazimbabwenzi ukuthi nje i-problem esilayo uNkulunkulu asibusisa ngayo ukuthi we hustlers singabantu abasebenzayo nzima kodwa ungathi uyakhangela sibili hey izakhamuzi zithwele nzima in terms of impilo hayi akuphileki abantu abaningi sebezi basuke emadorobheni baya emakhaya ngenxa yokuthi impilo edorobheni ayisakwaniseki engikhuluma nje kathesi okuhle ukuthi abantu sebe-understanda into okuthiwa yi-community ye-urban community sikhulume nge-suburban community sikhulume nge-rural community abantu sebekwanisa ukuthi bancedisane as a community because nxa ungancedisi omnye umuntu ukuthi ukuthi empilweni yakho ufana ukuthi vele you are not within the community awulancedo ongalunika kusociety okunithabisayo nje ukuthi amazimbabweni sebekwazi ukuthi i-neighbor njengoba kwakhulunywa ebhayibhilini ukuthi you must love your neighbor that's what people are now exercising to make sure ukuthi everyone is surviving akula muntu ofayo ngokulamba kodwa esikukhangeleke ukuthi sicela ukuthi uNkulunkulu angasiphathisa i-tourism ivuke phambili kwenza ukuthi abantu baphilisane bancedisane ezimpilweni ngiyabonga
lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association isisole inyathelo likamanisipala waleli dolobho elokupha uTown Clerk umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe. Inkundla yesayithi ibika ukuba phansi kwesivumelwano lesi uDube uzaphiwa isitanda esise Selborne Park kanye lenye yezimoto zecouncil eyohlobo lweIsuzu Twin Cape. Ithi njalo amanye amakhansila ayalusola loludaba. UDube waphiwa esinye isitanda sakuqala endaweni efanayo ekungeneni kwakhe kulesi sikhundla kuminyaka emihlanu edluleyo. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi le yinkohlakalo esegcekeni ngoba kulezakhamizi zaleli dolobho ezedlula 121,000 ezilokhu zimelele ukuphiwa izitanda zokwakhela izindlu yena uDube esephiwa inkalakatha yomhlabathi okwesibili.
Si inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kasilani lokuthi uTown Clerk umsebenzi wakhe uyangezelelwa isikhathi siyaphambili. Kodwa esilwa lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo. Ungananzelela emalangeni adlulayo sike sakhonona futhi ngomeya layo bezinika idandabula lomhlabathi kathesi uTown Clerk la usefuna ukunikwa nguye futhi umeya lama councillors zakhe idandabula lomhlabathi. Khonoko ke thina sikubona kungenkohlakalo embi kakhulu ukuthi nxa abantu bethe bathola ithuba lokusebenzela abantu kabasebenzela abantu hathi ukusebenzisa lelo thuba lokuthi bona bazinotise, ngoba khonoko kuza thumela umlayezo omubi ebantwini ukuthi lami nginje senza ufuna ukuthi ngingene esikhundleni ukuze ngiyebutha umhlabathi, because nxa sikhuluma nge 2 hectares asiwo umhlabathi omncane umuntu wabe uthethe sibe ukuthi ngapha emalokitshini abantu bahlala kuma 200 square meters. Kanti kungaba njani ukuthi lo mhlabathi onikwa uTown Clerk kumbe lo wathathwa ngumeya uyehlukahlukanisa ube sezigameni ezincane abantu labo abantu kazana bathole indawo yokuthi labo bahlale kulokuthi abantu abalutshwana kube yibo abathola umhlabathi wonke lo. Khonoko vele kasikufuni njalo siza kulwisa siya phambili ngoba kuyinto embi. uTown Clerk waphiwa umhlabathi ekuqaleni wakhe ephiwa icontract yokuthi abe nguTown Clerk. Kanti kube lokuthiwa mbijana mbijana umuntu seqhubekela phambili usephiwa futhi eceleni laceleni ngezindlela ngasuhlanganiso lomhlabathi yinkalakade yomhlabathi.
Njengenhlanganiso Dube, lifuna luphathwe njani lolu daba?
Umuntu lo muntu osebenzayo ulalulungelo ukuthi athole amantshontsho akhe nxa sephuma umsebenzi. Kodwa thina singakufuniyo ukuthi abantu babe sebethatha advantage yokuthi umuntu usesikhundleni leso. Thina sikufunayo njengenhlanganiso sifuna ukuthi i-council yona ngokwayo ingabe ngezelela isikhathi sokuthi asebenze. But into yokuthi kube lokusengezelelwa lama benefits la esiwabalileyo lapho ukuthi kuzokuzanika omunye umhlabathi futhi libo Selborne Park lezi mota, anti nxa umuntu esebenza uyasebenza phela athenga imota yakhe. Nxa umuntu esebenza uyasebenza phela azithengela umhlabathi wakhe, hathi ukuthi kube sokuthatha iadvantage yokuthi umuntu ukuposition ethize ukuthi mina ngingavuka kusaza ngikwenye iposition mbe ngiyokupha umumbu sengiphuma la masaka ngu-20 kakulunganga khonoko, ngoba khonoko kanye thina sikubona njengamacala enkohlakalo lokukhwabanisa. Yona le corruption esikhuluma ngayo nsuku zonke ukuthi asiyifuni, but i-council yakobulawa khanya iyiyo eyilondolozayo njalo ekhuthazayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngwenhlangano so yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7. Untungameli uxoxe njalo lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yadanisa njalo kubuhlungu ukubana indaba yakobulawayo isihlezi isemlonyeni ngezizathu ezijiyeneyo, njalo kangikwazi ukuthi okhansila uma beyahlala besemlonyeni wezakhamizi ngento ezingazinhle bona bodwa bazwa njani. Sebethethe umkhuba wezizweni ukuthi uma bethe bathunywa ngabantu bebesebecabanga bona ukuzinothisa. Ngicabanga ukuthi njengoba uTown Clerk kuthiwa wayephiwe istendi okokuqala, kanti uyahlala sephiwa izitendi kuze kube nini? Ngibona ngazathi kuyinto embi. Fine, abantu baza kuthi kwankona abezizweni bayathatha, yena uthunywe ukuthi evimbe ukuthi abezizweni bengathathi, kodwa akuthongi ukuthi yena ebesezithathela yedwa. So ngibona ngazathi kubi okwenziwa ngosodolobho ukuthi behlale ngobungakhangela. Kukhangelela ukuthi bengabi ngabayanga, kodwa akukhangelelwanga ukuthi sebezazinothisa izakhamizi ezibathumileyo zingalandawo, kungatshengisa ukuthi kuncedisa ngani. Khona ukuthi bayathengelana izimota ezidulayo over i-service delivery. I-service delivery ethi iwile ungakhangela amanzi ethu aphuwa, ama-street lights kawakho, imigwaqo ifile. So konke konkana ukuthi abantu bahlala bekhuluma ngani ngama-packages abo bengakhulumi ngokusevisa uBulawayo. Ngibona ngazathi into embi. Abakhangele uBulawayo ngabantwana bakoBulawayo, ngabathatha uBulawayo njengomuzi wabo bezinikele ukusebenzela njengaye wonke umuntu, njengayizolo uBulawayo athuthuke lathi siziqhenye ngawo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba seMandebeleni eBhejwe likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma loDube kumbe umeya wakoBulawayo ngalolu daba.
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ilizwe likhangelele ukuthi izulu liqale ukuna masinya lonyaka. Kuqala ngomfefezo ngenyanga ezayo bese liqinisa ngenyanga kaLwezi. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi kuza kuba lezulu eleneleyo lonyaka. Iphephandaba leChronicle lithi isakhamuzi sedolobho leKwekwe uLayton Kanda ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilitshumi lane ngemva kokuvalela umkakhe uLiznet Gumbo efrijini elamanzi okwengxenye yehola. UKanda wayesethesa umkakhe umlando wokufeba. Ngesizwe amazwi elina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Kulinjani basakazi labalaleli? Hayi, thina siyancenga-ncenga nje mbijani. Ye, lapha sizwa angathi bethi uhulumende iza bisela amakhiwa emapulazini. Hayi, lokho iyabiyenza into enhle kakhulu ngoba otherwise kungaba lokuzuzakala kokuntu ezidliwayo ngoba abantu ababefakiwe emaplazini ngobuningi babo abakwanisi ngabantu nje abahlalayo lokubulala inyamazana lokuthezi ihlahla bebulala izihlahla. So manxa engayenza lokhu uyabenza uhlelo olungcono sibili kakhulu kakhulu sibili plus kokungahlaliswa ngendlela eyayifanele yenziwe ngoba kwahlala abantu abomhlubulo oyi-1 kokuvuza abantu bethathwe ngabhala ngapha ngabhala ngapha benganikani bona njengalokhu esakubonayo ukuthi abafika babanika abantu laba sebesiba abafika abama-next door lapho abathathwa sebethi babiza abantu abavela khatshana umuntu wonke wevuze engena eduze lalapho ahlala khona not uhamba more than 100 kilometers elanding ndawo kwenye indawo. Hhayi, lokhwana kuyatshengisa ukuthi waba kuphambaniseka.
Njani balaleli labasakazi? Hhayi, thina siyaphila. Hhayi, uhulumende lapha iplane kuhle sibili iplane kakhulu abaphuma abantu emapulazini manxa kuhlaliswa ukwenzela ukuthi kuhlaliswe ngendlela eyiyo laphana kuhlaliswa abantu abakungeniswayo akungeniswa ngakuhle. So kufuze banxa isenza njalo iride sibili siyayisapota kulokhu ngoba hayi akuhlaliswa ngendlela eyiyo abaphume sibili abaphume.
Salubonani basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhuluma ngokugift isonduku umfokandlovu lapha nePlumtree ndawo yakokamba. Basakazi ezibenithanda ukuthi mani ngathola nje i-leadership ye-MDC Alliance like lisibuzele bona ukuthi since nje baqala ukungenela ama-elections 2009 bayahamba kuma elections izania rika at the end of the day bayakhalela osadak le AU labo EU le United Nations ukuthi hayi izanu ya rika but izanu yaqhubeka izivusela kanti isithi nesinye strategy ngoba lesi strategy sokuthi behlale besiye emavotini basibona asisebenzi. Mina bengizibuza ukuthi kanti why bengathi stay away for 1 month or 6 months betshela abantu ukuthi from ngenyanga eso or from October wonke until December akula muntu ofanele emsebenzini abantu abathenga ukudla befake ezindlela. Sibona uhulumeni lo ilizwe uzolirana ngani abantu bengayi emsebenzini but lezi izitrike zamanje ukwaziyo ukuthi kuyastrike one day izandla yabingela problem ngoba yabikwazi ukuthi hayi the following day everything will be back to normal. I think futhi opposition party kufanele i-request ama United Nations peacekeepers lama AU peacekeepers ezovikela abahlali bezimbabwe abanjani abathunjwayo ngoba lokhwana ukuthi Zimbabwe Defense Forces fanele bekutshintshe kube iZanu Defense Forces ngoba lana amasosha lana avikela abantu bezanu kuphela. So ngiyacabanga nje ukuthi isikhathi sokuthi MDC Alliance izama ukuthi icele ama United Nations peacekeepers ezovikela abantu abathunjwayo ngamaZanu Defense Forces. Ngiyabonga.
Hayi madoda, unjani lapha? Hayi ngapha siyaphila nje nodubo lezano PF lona. Hayi ngiyamuzwa nje indoda lo kwezano PF lo, hayi uyakhuluma nje ayesabi lutho nje, yamuzwa ukuthi nje umuntu nje ochazekana nezinto ezenzakala lezini. Ukuthi hayi sizobopha lize lilunge, sifukulungisile izwe ngobopha abantu, but ngicela ukuthi lizwe alilungiswa ngobopha abantu njalo manje.
Injani basakazi kwestudio 7 lani lonke emahlabizulu. Siyabonga basakazi ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Sikudaba lolu lwamapulazi. Emapulazini kwavela kwakhanya ukuthi kulokukhona ukutshama ngoba sathi sisiya khona emapulazini umgabe wasitshela ukuthi lapho suka khona ungathengi. Lalapho uyakhona ungalokhu ungafiki kwakhe. Kwakusitsho ukuthi akuphiwanga ngendlela eqondileyo. Njalo abanye baphongupiwa amapulazi kabalimi batshona belili. Ama kube kade amakhiwa ayelima kungelandlala. Namhlanje kulendlala elizweni inxabo labo abantu abaphongugijimela ukuyangena emapulazini bengelanto bengelanjongo. Ngiyabonga. Khwekhwe. Injani lonke basakazi bestudio 7 lani lonke emahlabezulu. Sikudaba lwamapulazi. Kati bantu selikhohliwe yini ukuthi umgabeli wathi sibisiye emapulazini. Umuntu lapha yakhona angadilisi, lapho yakhona ungakhi. Kwakusitshoni, anti kwakukhomba ukuthi langene emapulazini okungekho emthethweni. Akufanelanga likulizwisa ubuhlungu ngoba latshelwa kudala lokhu. Landelani okufanele kwenzakale.
Yebo, asazi kwaStudio 7 linjani? Ya, okhulumayo iMudlamini ngilapha eJersey. Into engikhuluma ngayo lapha nansi. Mina ngivumelana nombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwe abalungu. Ngivumelana naye, umbono omuhle futhi lo. Ngenxa yobana ake sithenxa sonda iqiniso, singahlohli ibhaji, sithi khona nguphi ufama omuntu omsulu oke wahambisa amabele e-GNB eZimbabwe yonke. Ngakho lo yedwa ngitsho ikho mina ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta kawenze engakhayeli muntu ngalo mbono ngoba tu ngakhathi i-ada ilo mlungu hhayi kuyakhanya bakhiphile ukudla baproduce something kuyakhanti khona nembali umbono womlungu lombono womuntu omsundu kuvele kwehlukile. Uhulumende lo mbono wakhe kawuyenze ekuqhwise phambili uzathola khona ilizwe yasuke likhale ngokuthi akulakuwo. Iyo mbono mina ngokubona ngithi kwalo umbono uhulumende kanangako urayithi wena uhambise phambili. Abantu laba abahawesa emapulazini ababuye emakhaya abo bavele indawo anti thina sihlezi lapho kuthiwa kusemarezeva ababuye bezevusa amadumba abo kulokuthi behlala epulazini kwalaa nto abayiproduzayo abaphume. Umbono wakho muhle nangako umbono wakho muhle uhulumende ngoba khayela yena ufather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele tsho njalo athi khona amakhiwa singaxoshi asifundeni ukuhlempa kwabo umntu angafuni ukuhlampa kwekhiwa esezenzela okwayo. Umbono omuhle. Izwe Zimbabwe selikhanya seliphasi ukudla kula kudla indlala kuphela ngapha nangapha every corner kodwa wena vuma uthi khona yena ngeplani yakho le oyenzayo irayithi hambise phambili. Umbono omuhle. Ngiyabonga uhulumende.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulosiwalu wakwele Nigeria othi usethole imithi yesintu eyelapha umkhuhlane we-COVID-19 eyedlula impande zakwele Madagascar. Kodwa ingcwethi wezempilakahle zithi kubalulekile ukuthi imithi le iqale ivivinywe ukuze kubonakale ubukhali bayo. Abaphathisa iziphepheli kwele Uganda basola uhulumende ngokwesula izivumelwano zenhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amakhulu amabili.
abalwela ilungelo loluntu bathi inyathelo leli lizathiya izipepheli eziyisigidi esisodwa lengxenye 1.5 million zingelancedo. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ingcweti kwezempila kahle zithi ikhefu lakusasa ngapha kwele Melika elezisebenzi elele birthday lilakho ukubangela ukuqansa kwenani labalegcikwane le coronavirus ngoba abantu bayabe bejabula behlangana endaweni ezijiyeneyo. Ele Melika lilabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababanjwa umkhuhlane we COVID-19 ngelanga. Enye ingcweti kwezempila kahle owakhethwa ukukhokhela umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Donald Trump, uDokotela Anthony Fauci, uthi indlela abantu abaziphatha ngayo ngekhefu lakusasa izakhomba ukuthi leli gcikwane lizamemetheka okunganani ngesikhathi somqando esizayo esiqala kunyanga ezimbili ezizayo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Pete Ngcobo ongutitshala esigabeni seMaryland, sambuza ukuthi ulubona njani udaba lwegcikwane le-coronavirus kwele Melika lezinsuku.
Ngokubona kwami igciwani alikapheli, khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile, ikanti lezikolo zemfundo yephezulu ama-university akhona futhi njalo avulileyo. Isikole lezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjwe ligciwane, abantu abangakasebe banjwe ligciwane. Obekusenza ithama number ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempila kahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba basekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe, batha kula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohlwa ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo, labomama, labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya, ephenduke sethole ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho, kodwa lezi sihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube dubo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ikuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempila kahle kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempila kahle. Akula muntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempila kahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo. Njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi, kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempila kahle yikho uqakathekileyo, yikho kuzasisiza. Yikho abantu singazitshela mangukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akula gciwane laphephukayo lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engitshoyo ukuthi uqakathekile ukuphila ukulandela abazempila kahle.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhulumende usephe imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwekethekelelwa kwelizwe awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo sisole inyathelo likamunicipala elokupha usibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezulu kwama hekta amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa isivumelwano sakhe icontract. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.